Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuMabasa 2022 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
iZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumelelo yomhloliso yegwalo lweAdvanced Level lweZimse kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela yemhloliso leyi kuma-regional offices ngolwesithathu 6 Mabasa 2022.
Uhlangothi olubona ngemihloliso olweZimbabwe School Examination Council lwethule impumela yemihloliso yanyakenye e-A-Level namhlanje eveza ukuba abantwana benze kuhle kulalokho okuvame ukwenzakala eminyakeni edluleyo.
Bebekunzima besifasta kodwa bekunzima ukuthi sihlangane ngomthandazo yethu esiyenzayo normally i-special Tarawe level ngoba uTarawe prayers laphana sebesi yenza ntambama and ngema conditions lana e-COVID kwakunzima ukuthi si-attend. Umnyaka lo ngeRamadhan ekhona hayi kuyasijabulisa njalo sikwenza sihlangene sijamathi yethu yonke ama-Muslims ngesikhathi sonalezi.
Amakholwa esi-Muslim aseZimbabwe amanyana namanye emhlabeni jikelele ngumkhuba wabo womnyaka wokuzincitsha ukudla ithandaza okwenyanga yonke oweRamadhan.
Yonke lemzamo e-Reserve Bank ayisho zisebenze ngokuba okonakele khona kuphezulu umnotho wonke welizwe awuhambi ngendlela efaneleyo. Yiwo wenza ukuthi imali yeZimbabwe ibe buthakathaka. Yebo kambe kulomthelela ovela kwelase-Russia Ukraine empini yakhona, kodwa lokho kulutshwane kakhulu okuningi vele kwani kunaphakade naphakade. Kusuka ngo-1980 ukuthi umnotho walelizwe uphethwe kabi, ipolitiki kayimanga kahle, yikho umnotho ungamanga kahle, yikho kumele kulungiswe kakhulu lokho.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lisolwa ngokukhuphula umthelo wezikwelede emabhanga emizameni yokwenqabela ukugugudeka kwesisindo semali yelizwe inflation. Zonke lezi ndaba lezinye lizizwa kuwona lo umsakazo. Uhlangothi olubona ngemihloliso olweZimbabwe School Examination Council lwethule impumela yemihloliso yanyakenye e-A-Level namhlanje eveza ukuba abantwana benze kuhle kulalokho okuvame ukwenzakala eminyakeni edluleyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuveze ngabe Zimsek embikweni abawuphe intatheli izindaba namhlanje lapho abagcizelele ukuba inani labantwana abenze kuhle lonyaka likhuphukile nxa kuqathaniswa neminyakeni isanda kwedlula. Abafundi abaphathe ama-subjects amabili bazinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 48,234 okuyisilinganiso sokungamashumi edlula athuba mnimbili ekhulwini 84.67%. Isikhulumeni seZimsek unkosikazi Nick Dlamini uthi ababalisi bayenelisa ukuyathatha impumelelo yabantwana kusasa ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe.
IZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumelelo yomhloliso yegwalo lweAdvanced Level lweZimse kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela yemhloliso leyi kuma-regional offices ngolwesithathu 6 Mabasa 2022.
Ukubekeke sithi labo abenelisa ukuthola impumela ebulenjini beinternethi bayenelisa ukwenza njalo kuqala namhlanje.
Ababhali kanye labazali bayanelisa ukubona impumela besebenzisa omakhala emkhukhwini lama computers lamhla ngolwesibili 5 Mabasa 2022 ngesikhathi sika 6 pm ntambama. IZimsek ithanda ukubonga usekelo oya luphiwa ngabe Ministry of Primary and Secondary Education kanye loZulu wonke jikelele ngesikhathi sokulotshwa kwemhloliso le.
Omunye umzali uMnumzana Peter Banda uthi uyathokoza ngempumela ye-elevesithi abantwana sebezenelisa ukuyalungiselela ukuya emakolishini.
Impumela leyi ye-A-Level ukuphuma kwayo ngalesi sikhathi kuyangijabulisa. Siyakhangela ukuthi angithi uyabona ukuthi kathesi sisuka kumbimbitho kathesi sikumabasa. Kuphose kube yizona izikhathi impumelelo A-level eyiphuma ngayo eminyakeni kungakabi lo bhubhane lo COVID. Okusho ukuthi indlela abantu abethu abazafunda ngayo besiye ema-university siyabuyela esimeni esisijwayeleyo sona lesiyana vele sisaziyo. Engingathi ikhalenda yezikolo isingabuyela esimeni esisijwayeleyo.
Kodwa omunye umzali umnumzana Phineas Thole uthi uyamanga lokho abantwana benelisenjani ukuphumelela ngemva ukuphazamisa i-COVID-19.
Impumela le mina ngiyayisola kakhulu ngoba hayi abantwana siyazi sonke ukuthi bebengafundi. Njalo ukuthi izimseki besikhanya isisitshela ukuthi imfundo iyaphezulu. Lokho hayi, lokho lami ngiyabuyala lokho. Ngingazi kumbe ukuthi abantwana labo sebecabanga kodwa hayi ukuthi sifesilokhu sibona ama-improvements ngesikhathi lesintsha. And then okunye ukuthi izimseki yona bofuze vele ihle xolise ngokuphuza ekwenzileyo ngoba sokuphambanise impilo zabantwana abaningi.
Izimsek iphinde yathi kube labantwana abaningi abalobe imhloliso abangamankazana kuthi abalobe imhloliso bengayi esikolo inani labo likhuphukile. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Amakholwa esiMuslim aseZimbabwe amanyane lamanye emhlabeni jikelele kumkhuba wabo omnyaka wokuzincitsha ukudla ethandaza okwenyanga yonke oweRamadan. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbesiMuslim bathi bayayijabulela iRamadan yalonyaka ngoba eza kwenelisa ukubuthana ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 emhlabeni jikelele ezabekwayo ekuqhamukeni kwalolu bhubhane ngomnyaka ka-2020. Omunye walabo abajabulela iRamadan yalonyaka ngumnumzana Musa Lajabu wakoBulawayo othi lonyaka bazokwanelisa ukuphatheka kumithandazo yonke okumele bayenze yangelanga.
Eminyakeni edlulileyo bekunzima, besifasta kodwa bekunzima ukuthi sihlangane ngomthandazo yethu esiyenzayo normally. Especially at Taraweh level. Ngoba ku Taraweh prayers laphana selisiyenza ntambama and ngema conditions la e-COVID kwakunzima ukuthi si-attend. So besibonga kwenza singama-1-1 ezindlini. Umnyaka lo ngeRamadan ekhona hayi uyasijabulisa. Njalo sikwenza sihlangene siyijamathi yethu yonke ama-Muslims ngesikhathi sonalezi.
Ulandisa njalo ngokuqakatheka kwale nyanga yeRamadan empilweni yakhe njengomuntu olandela ukholo lwesi-Islam.
You never know ukuthi in next one you will be there or you won't be there. So uma ikhona siyazama ngendlela zonke ukuthi ube lawe ngomunye ofastileyo uhambelana labanye bakho. Ngathi siyahlangana ngejamathi entambama le program esenza kuTaraweh. Hayi kuba mnandi ngayo ukukhona lonke ligwanile. Njalo lama prayers emini ngesikhathi zonke sikwenza kuyinto emnandi.
Kwasekelwa ngumnumzana Jafali Milanzi waseHarare laye olikholwa lo-Islam.
IRamadan yalonyaka kulabo abalandela ukholo lwesi-Muslim liqathe kakhulu ngoba behlangana ngemva kweminyaka ethize bengavunyelwa ukuthi babuthane abantu kusenziwa ngumkhuhlane lo we-COVID. Yikho sibafihlisela okuhle kakhulu bonke abalandela ukholo lwesi-Muslim kuRamadan yabo. Sibafihlisela bayiphuthe.
Unkosikazi Sibonisiwe Malunga wakoBulawayo yena uthi ufisela okuhle kubo bonke abaphatheka kulokhu kuzincitsha kungabokholo lwesi-Islam.
Njengoba i-government isiyenze kwaba ngcono ukuthi abantu babuthane, so ngalesi sikhathi kulama-celebrations amaningi awe-Easter and then sila ama-Muslim acelebrate i-Ramadan. Ngibafisela konke okuhle ukuhambo lwabo nxa bezahamba uhambo oluhle eluvikelekileyo. Konke nje kube kuhle ngoba besekulesikhathi since 2020 bebengahambi kuma-celebrations ona lawa ngenxa yani yomkhuhlane lobumemethekile.
Okhokhela inhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe uSheikh Ismail Duwa ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kokuqhuba lolu hlelo bekhululekile njalo besanelisa ukuyakhonza e-mosque kanye lokumele kwenziwe likholwa linye ngalinye ngale nyanga yokuzincitsha lokuthandaza.
It is very compulsory to every Muslim to fast whether you want or not, except for the children who are under age and those who are sick who can't live without taking medication. But if they've got money, meaning that they have to feed the poor. This is the blessed month which all the Muslims in the world fast. It's also the month of giving, special supporting the orphans, supporting the elderly and underprivileged Muslims.
Wonke okholwa ukuthi Islam kumele azincitshe. Ufuna ungafuni ngaphandle kwabantwana abaleminyaka ephansi kakhulu, kanye labagulayo abangenelisi ukuphila ngaphandle kwemithi yabo. Kodwa mabe le mali laba bantu kumele batholise abayanga ukudla. Le nyanga ekusekileyo lapho ama-Muslims umhlaba wonke abazincisa khona njalo uyinyanga yokupha abayanga kakhulu ukutholisa usekelo kuntandane asebeluphele labo bonke abaswelayo.
Lanxa yeleZimbabwe lingelinye lamazwe alesilinganiso esikhulu sabantu abamakholwa esiKristu, liyavumela ukuba khona kwenkolo ezijiyeneyo ogoqela olwesi-Islam, njalo lokhu kumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Ngimele Studio 7 iseHarare, nginguMavis Gama.
Ele South Africa selesule umthetho owawu fakelwe ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus lokulwisana layo. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethula inkulumo yakhe kusizwe sonke izolo, uMongameli Ramaphosa uthe uhulumende usecabanga ukwesula umthetho we-National State of Disaster ngemva kokubona ukuthi sekwehle kakhulu ukuhlasela kwe-coronavirus. Lo mthetho ubusipha uhulumende amandla kwethula imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 engazange abuze uZulu ukuthi leyo migoqo uyayimukela kumbe hatshi.
Importantly, by ending the national state of disaster, we are each taking.
Lokhu akutsho ukuthi i-corona isiphelile kuzafuze umuntu wonke azivikele.
Our greatest responsibility is to make sure that we are vaccinated against COVID-19.
UMongameli Ramaphosa uthe inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus ngosuku selehlelisuka kwabedlula amakhulu amane 420 ngomnyaka ophelileyo, laya kwabalitshumi lambili 12 ngokwesibalo sayizolo. Baphansi kwezinkulungwane ezimbili 1805 abavalelwe esibhedlela ngalo mkhuhlane, kanti ke baphansi kwamakhulu amabili 175 abagula kakhulu phakathi kwalelinani. Ukukhitshwa kwale mithetho kutsho ukuthi akusadingeki ukugqoka ama-mask xa umuntu ephandle kwesakhiwo. Akusadingeki futhi ukusanitayiza loba ukuhlolwa ukutshisa komzimba xa ungena ezakhiweni. Abaya embuthanweni olabantu abedlula abazinkulungwane 1,000 phakathi kwesakhiwo labazinkulungwane ezimbili 2,000 phandle kwesakhiwo, akusadingeki ubufakazi bokuthi balayo yini i-coronavirus kumbe hatshi. Abaya embuthanweni edlula leli nani yibo kuphela abadinga ubufakazi bokuthi abaguli kumbe ukuthi bahlatshiwe ijekiseni yokwenqabela i-coronavirus. Kodwa kukhona ukumbalwa okusalayo. Ongena esakhiweni kusadingeka ukuthi ayigqoke imask. Abethekelela eSouth Africa uzafuze baveze ubufakazi bokuthi bahlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Abangahlatshwanga kuzafuze baveze ubufakazi bokuthi bahloliwe emalangeni amathathu edluleyo batholakala bengelalo umkhuhlane. Nxa ungelakho lokho kokubili ufika uhlolwe engceleni. Ukwethulwa kwalo mthetho sekumukelwe kakhulu zingcitshi zezempilakahle. Umsekelo umkhokheli we-University of KwaZulu-Natal obona ngezocwaningo uSkhutha Mfundo Musa Mshabela uthi inengi lale migoqo ibivele ingasadingeki.
The fact that even the president included the option to do an antigen test at the airport.
Uyonale imigoqo eseleyo yanele ukuvikela umphakathi.
As long as they do not import new variants into the country and they can be tested at the airport. It really opens up opportunities.
Osomabhizimusi labo sebemukele inguquko besithi abasezukuhlalela evalweni lokuthi sekungathiwa bavale loba yisiphi isikhathi njengalokho bekusenzeka phansi kwalomthetho. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa lazo sezemukele ngenjabulo ukwesulwa kwalomthetho. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Ndou uthi bemukela ngezandla zombili inyathelo likaRamaphosa leli loba nje bengazwisisi ukuthi yindaba kusaleminye imigoqo eseleyo.
Besifisa ukulifti konke njengomphakathi ngoba kuyasihlukumeza kakhulu lokhu. Sibuyele kunomali impilo ade siyiphila before iCovid.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Ray Khuzwayo uthi kuzaba kuhle ukuphila bekhululekile njengakudala.
Sikhathele ngamamaski, sikhathele ngamasanitizer, sikhathele ukulawulwa ngathi zingani, manje sesiqhubeka ngempilo zethu.
Umnumzana Nicholas Thole laye uyemukela kodwa uthi kuningi okungasoke kubuyele esimeni sakudala.
Ngibona ngani izinto zisoke zisafana ngokuthi beyinjani impilo before 2020. Companies did shut down. There's high unemployment rate. I-economy nayo iyantengantenga. The SMEs which shut down before 2020, ezinye zakhona angiziboni ukuthi zisazovuleka.
Umnumzana Ramaphosa uthi kungakapheli linyanga kuza kwethula amanyathelo asezalandelwa kwenqabela umkhuhlane we-corona kusetshenziswa umthetho wezempilakahle kazwelonke. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngimothuso Khumalo.
Isi ebona ngamalungelo oluntu kumanyane wamazwe omhlaba o-United Nations High Commissioner for Human Rights saqoqa ubufakazi obuveza ukuthi ibutho le-Russia lidale amacala empi ama-war crimes edolobheni le-Bucha e-Ukraine. Lokwenzakale le-Russia libikwa selibulele abantu makhaza ngesihluku e-Ukraine kumpi esaqhubeka lalelo lizwe. Njalo elemelika lisithi ilizwe lelo likhujwe kumanyano we-United Nations Human Rights Council njalo lijeziswe ngamacala la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Max Mgandla owaqeqeshwa ngele Russia kwezempi ekuviyo lezipra.
So that the
njengomuntu othi waqeqeshwa eRussia wababona bengabantu abalandela imithetho yempini esingathi bale discipline.
Hayi, lakanga kuphendini lakhona iRussia ilandela okuthi ngoba kuphendini kuze ikwazi abangayo bashonipha njalo abantu abangela kukhali. IRussia ilwa nesitha esilisa iRussia. Obone ngalo sesithe nangamashisi ke ngabantu nje bangaphatha isikhathi kodwa ngokwenza amaphambili nje ukuthi na sobala lutana kusifana ngokwenza amashisi ehamba-hamba nalapha kulenti khona kuthe ngeli kungokandi kuyathi ngifake lutana kusifana ngamazwe isikhumbula amasano sitawu.
Singathi lona ibutho le-Russia luqinile yini?
I-Russia iqine sana. Iqinile sibi nokunye propaganda phakathi okunye ukuthi vele kunenatho phakathi naphana ngathi Ukraine kwakuyi-Ukraine umbutho nalo wathena ngaphi basho ngesikhathi abantu be-Ukraine i-Ukraine ngathena ngakanani in terms of the size of that country and the
lo. Ngumnumzana Max Mgandla owaqeqeshwa ngele-Russia kwezempi ekuviyo lezipha. Hola. live talk namhlanje kuhlelo The Connection. Sikhangela ukuphatheka kwabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ole voter registration. Ingcwethi kwezenotho zithi inyathelo elithethwe libhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe elokukhuphula umthelo ozalwa isikwelede emabhanga kumizamo yokwenqabela kugugudeka isisindo semali yelizwe inflation kalincedi kangako. Lokhu kungemva kokuba isisindo semali yeZimbabwe sesikumadola angamakhulu amathathu kudola linye leMelika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugceleyo.
Umbiko okhitshwe libhanga elikhulu eleZimbabwe uveza ukuba isilinganiso sokuqansa kwempahla sehlile inyanga kaMbimbitho saya kusithupha ekhulwini i-6.31%, sisuka kusikhombisa i-6.99% kunyanga kaNhlolanja. Impi ephakathi kweRussia leUkraine ibikwa isidale ukuba intengo yempahla iqanse njalo kungabi lokuhlaliseka kusisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa leyamanye amazwe. UMnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uchasisa kabanzi ngeziqondiso ze-RBZ lezi.
Okokuqala, ama-interest rates awasekhwelile from 60% to 80% means ukuthi i-cost of borrowing in RTGS go up, kutsho ukuthi khona ama-companies amaningi asoze eboleka izimali. Nxa bengabolekanga imali, kutsho khona ukuthi kuyabe kungasela more money to spend. And as such, kuza reduce demand. Kunga reduce demand, the likelihood is that ama prices asoze ekwele or asoze ekwele kakhulu.
Uqhubekela phambili uNdlovu esithi nxa indlela ezifakwe libhanga elikhulu eleZimbabwe zingasetshenziswa kuhle, imali yakwamanye amazwe izabe isingasafiki emkambo omnyama.
Ama-banks sebevunyelwa ukuthenga i-forex directly from ama-companies. I-auction ayisekho the only buyer. Na kungayenzakala ngendlela e-right, kutho ukuthi imali yonke ade itradewa ku-black market izaba itradewa ku-formal market. Kuthi i-pricing ezaba khona izaba ibiyi-fair price because iyabe ingadeterminwa nje ngomuntu osestreetini. Imali leyo will be in the formal system, i-government layo then benefits.
UMnumzana Xolani Dube umhlali wakoBulawayo uthandabuza amanyathelo ebhanga elikhulu eleZimbabwe.
Ama-policies lawa afakayo yi-RBZ eqinisweni asilakho ukuwathemba ngoba ngakhangela every time nxa i-RBZ apply ifaka any statement yokulungisa izinto, izinto zisuke zikhwele kakhulu. Ngakhangela lakhathesi i-rate yabo idlala kubo 140 to 150, ku-black market singu-300. And i-black market leyi yesithenga ngayo izinto emashopu, wonke amashopu lakahulumende akhona la asebenzisa i-black market rate. So thina kusebenzeli nje kabayenze bona kodwa bekhulisa.
UMnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association, ngomunye wabasola iziqondiso ezifakwe libhanga elikhulu eleZimbabwe.
Yonke le mzamo e-Reserve Bank ayisho zisebenze ngokuba okonakele khona kuphezulu umnotho wonke welizwe awuhambi ngendlela efaneleyo. Yiwo wenza ukuthi imali yeZimbabwe ibe buthakathaka. Yebo kambe kulo mthelela ovela kwelase-Russia Ukraine empini yakhona, kodwa lokho kulutshwane kakhulu okuningi vele kwani ngunaphakade naphakade. Kusuka ngo-1980 ukuthi umnotho waleli lizwe uphethwe kabi, ipolitiki kayimanga kahle, yikho umnotho ungamanga kahle, yikho kumele kulungiswe kakhulu lokho.
Ingcwethi kwezomnotho sezicebise uhulumende ukuba ehlise intengo yamafutha ezimota ngoba kuyiwo adala ukukhuphuka kwentengo yempahla lendleko yemisebenzi yonke edingakala kunhlala kahle kaZulu. Zengeze ngokuthi isilinganiso sokukhwela kwamafutha ezimota sikhulu kakhulu nxa kuqathaniswa lamanye amazwe, loba nje amazwe wonke ethenga emkambo ofanayo ohlaselwe yimpi yakwele Russia leUkraine. Okunye njalo yikuba imali lezi ezithathwa nguhulumende ezemithelo yama-tax akumelanga zibe sekhulwini ngoba lokhu kutsho ukuthi nxa intengo yamafutha ezimota ingaqansa kuzengeza le mali ethathwa nguhulumende, uZulu kube nguye othwaliswa nzima zintengo ezikhuphukayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo lapho esicobongela ukuphathelane labatsha empilweni. Namhla sihlaziya uhlelo lukahulumende olujonge ukusiza abasakhulayo ukubhalisela ukuthola izithupha lula ukuze bafinyelele ekubhaliseleni ukuthola ilungelo lokuvota, i-voter registration. UMike Hove weStudio 7 uxoxele intatheli izindaba isebenza izimele enguyinjalo wasungula umsakazo we-community podium umnumzana Nkosikhona DVT.
Uhlelo lolu bekumele ukuthi ngabe lwayenziwa kudala Mike, ngoba ngombono wami ngabe uhlelo lolu lwenziwa iminyaka yonke sila abantu abatsha abathena 16, 17, 18, iminyaka yonke. So engisho ukuthi khona uhlelo lolu akumelanga ube luhlelo lokuthi sesithi asoluzelwa abakhona. Ye, i-National Registration, i-Registrar's Office ikhuluma isithi khona i-COVID-19 iyavalisayo. But now asathathwa ngamaphepha especially from 2020 into where we are now. But esikusho ukuthi kungaba kuhle kakhulu ukuthi indaba yama-ID ingabe indaba esegudwini njalo nje. Siyakwazi ukuthi kulele lama-victims awe ku-ground babekhala labo ukuthi asilama-faith, asilama-IDs. Kumele kube yinto yokuthi ngabe siyayisova nje kuye phambili ama-documents abo. Njengalokhu uhulumente ayeke yakwenza kuyetsholotsho ngalo to the Toronto community ukuthi babizwa bonke kwathiwa asikubuzi lutho. Uzozithathela nxa ungela-death certificate uthathele i-ID nxa usungumuntu omdala ubuye labantwana bakho labo benze njalo.
Kungabi lesithupha kwele Zimbabwe kuphambanisa njani impilo yomuntu?
Mike, vele yonke into ihamba ngesithupha. Isiku-lockdown ye-COVID, osithi nxa ubhalele incwadi emsebenzini kumele uyi-accompany lesithupha kuma-roadblock. It's so basic ukuthi nxa ufika endaweni kuyathiwa sicela isithupha. Sifunkukuregister lapha even kuthatha i-vaccine kwakufuna leso. So uhlelo lolo lwe-national ID luqakatheke kakhulu because umuntu omutsha uyakusazama impilo phela, uyakusazama ukuthi ngcono ukumbukuyenza kwe-driving, kumbuku u-applyela imisebenzi, all those things are required. Ungakuyathi u-applyela umsebenzi suwutholile ukuthi uvule i-bank account inkinga awula national ID kumbe awula birth certificate. So it's a basic requirement everywhere where young people go bedinga imisebenzi besiya ezikolo kuyafunakala futhi khona lokhu. Ngoba kathesi Mike inxa ubhala i-ordinary level kufunakala isithupha i-government ikususpendile ngokuwe zithupha last year ngoba sibona ukuthi abantu abantsha abaningi abalazi izithupha zakhona ababhalayo i-ordinary level kumbe le-A level.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi hayi yena ubona ngani ukuqakathekile ukuthi uZulu athole ama-ID ukuze ayenelise ukubhalisela ukuvota. Ubona ngani lokhu kuzasiza nanxa njengoba sikhangela ukuthi ukhetho luka-2023 selisondela duzane?
Ngombono wami mina ngibona ngani vele uhlelo lwama-national IDs kufanele ukuthi ube lohlelo uhulumela aluyenza njalo nje. Kungabi lohlelo lokuthi kumbe sesiye emavotini, kungabi lohlelo lokuthi kumbe sokufika isikhathi sokuthi kube leyinye into eyenziwayo efuna esikutsho ukuthi khona uhulumende kagijimise kakhulu uhlelo lolu ngoba iminyaka yonke silohlupho lwama-national identity documents. Sikhuluma kunje kula bantu abaningi abalezi ndaba zama-national identity documents and lakathesi noma iblitz isikhona kulabanye ababiselwe emuva kuthiwa hamba ukuyalalela iphepha o hamba ukuyale i-affidavit leethile hamba ukuya lalokhwana. Thina sikujoke ukuthi asizame nini ukuthi abantu banezidididi documents ethu singayafaka okweze kubangazwe phakathi. Sinike umuntu i-right yakhe yokuthi abe lesithupha kodwa lokhu. Esezathi senesithupha sezaqala okunye lokhu okubhalisa ukuvota lokukwanisa ukuvota kodwa kungabi yinto esithi uhulumende uyayi-prioritize ngenxa yokuthi sokusiya emavotini. Hhayi, lokho akulunganga kakhulu ngoba kuya-affecta ikakhulu abantu abasha ukuthi bengasayi-progressi besiya phambili ngempilo ngenxa yokuthi bayabemelela inhlelo lezi nxa zibuya after 4-5 months. Kuba nzima kakhulu Mike, akuzayo kube le blitz very very long time in many years. So esikucabangayo ukuthi khona nxa ingabi blitz le yayenzwa iminyaka yonke abantu bethole izithupha akusoze kube le pressure yona le esiyibonayo kathesi abantu abatha ama-few amaningi kakhulu wonke umuntu ufuna isithupha.
Lowo umnumzana Nkosikhona DVT imuzwe exoxa noMike Hove weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini www.voandebele.com.
Lilani. Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.